siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile mhlanga lamuhla sixoxa lo nkosikazi Phoebe Dube owebhinga esinampande sihlaziya indlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuhulumende
abantu baqalisiwa kuthiwa bayanika ukudla akuzange kube nabantu ababakhulisayo but ukudla kwabuya so bavukela khona abantu ukudla kuqaliswe emini benikwa abantu but benikwa ama 7 kg i-7 kg usually last time iworld to food program bebenika 10 kg baqalisa ukunika 7 kg 7 kg ifana le 2 kg so nxa benikwa abantu kuyasetshenziswa izikhali kusetshenziswa amagabha babecelile izikhali bathi bacelela kuma-village yotweka ama-weighing scales sabanika but akuzange kusebenze bona badinga amagabha yiwo asebenzayo amagabhagabha ama-4 liters nama-5 liters
kodwa ukudla lokhu kahle kahle kuyini
ukudla okukhona umumbu nendumbandumba ama-cowpeas ne-cooking oil
manje abantu babegcwele bebaningi labana okwathiwa baya kufinyelela kumbe abanye bagcina bengangenanga kuluhlu
abaningi bachiwe but babhalwa baba baningi basokuselektwa njengami mina ebhukwini lethu kusabhuku wethu kwathathwa only 3 out of 25 households so abaningi sabhalwa kuphela but asizuzi lutho so izolo bebehambile because last week ukansela wethu wamemeza abantu bonke bahamba kwayabhalwa futhi wathiwa bonke lababayezuza kwi-social welfare babhalwe but akulangitho wazuzayo even abalamabizo abiziweyo nxa inamba yakho yefoni ingangenanga ukompyutha awuzuzi lu
ye kodwa balinika isizathu
isizathu bathi nxa ibizo lingekho ibizo liphumile but inamba yakho ikogesi nxa ingazange i-aphiye kukompyutha wena awuphiwa bebekhona abanye abakade bebuza ukuthi kanti sesile 3 months kwathiwa hayi 3 months izabuye yimali lizanikwa imali but imali yakhona iyabuye ivela nga uhulumende uyehluleka ukudinta ibhondi ngabe banika abantu engamayusa abantu bazibonele bayazitintela
kodwa uhulumende-ke ukhiphe umbiko esithi ngempela abantu bazanikwa imali le yama-cash transfers
hayi singaba lethemba but thina ku-ground ikuthi uyabona nxa kukhulunywa ngomlomo umuntu esehofisini kuyachiyana lo muntu osemakhaya umuntu emakhaya kuyafiwa ngendlala bantu abantwana abancane kathesi izikolo ziyavulwa abantwana abancane abale mizi yabo 2 bantwana 3 bantwana sebesebenzisa ukutshontsha izifuyo anti yabo
umnyaka esesiwungena kukhanya kunjani isimo sokudla le masimini
izulu laline kuhle laqala sibili ukuqala ukuna ngapha ngithi akufanani lokwamanye amahozi but osokunzima kathesi utshani sobutshile emasimini sobutshile akusela luda akusela themba because mina njengami kwakumili ngahlanyela kwamila sibili but ngahlakula kathesi akusabonwa ngitsho umumbu wonke lamabele kwaja vele kokuthi this unyaka lo esiwungenileyo lo vele asikwazi ukuthi kuyasala abantu yini kumbe kusaleni because kuthi inkukhu kwalandela inkomo kathesi sokungabantu sesiqalise ngezililo so kuyasiwa ngendlala abantu bakithi ngingathi nxa kubuye ukudla kumbe kubuyeni ngona sibambane sibone ukuthi omunye lo munye uzuzile kulokuthi singenise ezomba ngazo ibe sengisithi ngesidonga bantu bakulindiswe bakhumbila tujatane ndaba inzala yakhona nimpati new year ndithi watanga na 2020 kubangathola bamapenzi ayindilide kwinda kuli 2019 because inzala yakhona namuchifuje sidinga wesi mwasinampande kulapa inzala kalumbalo ngatujatane benzuma kusala nangupete nezawulakala
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Phoebe Dube owebhinga esinampande asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami osithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.